Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi. Lamhlanje kungomvulo mhlaka 3 kumabasa 2023. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungabona upresident esebenzisa istatus ukucampaign, sele problem enkulu. Ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa uhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise lokho okuthiwa yisona, State of the Nation Address.
Izakhamizi zeHarare zikhonona ngokuthi zithole imbiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli Emmerson Mnangagwa ecela ukusekelwa ekwakheni ilizwe.
Thina sesilungiselela ukukhetho, yikho libone last week siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini dale parliamente.
Lolu khetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela ijunctive le ibandla emhlomantini ibandla eliphila phakathi kwabantu.
Amabandla ezombusazwe athi asemelele ukhetho lwalonyaka ngamehlo abomvu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Zihambi Zihambi ngempela sonto okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 Ntulikazi kusiya ku 26 Ncwabakazi. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba uMnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni eNew York kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zeHarare zikhonona kakubi ngokuthi zithole imibiko kubomakhalekhukhwini evela emuntwini ozithi ungumongameli Emmerson Mnangagwa ecela ukuthi zimsekele ekwakheni ilizwe. Ingcweti yezicubungula ezombusazwe zithi lokhu yikwephula amalungelo kaZulu. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Imibiko le ihambelana lendawo ehlala umuntu njalo icela uZulu ukuba agcine inombolo kumakhalekhukhwini esithi uzalethumela imibiko eminingi. Omunye othole umbiko kumakhalekhukhwini wakhe ngumnumzana Tshawona Masiyambiri ohlala emzini weHowishoots eHarare.
I received a message coming or purporting to come from President Mnangagwa on my phone.
Ngithole umbiko ovela emuntwini ozithi ngumongameli Mnangagwa esithi ufuna ukusitshela okwenzakala endaweni esihlala kizo kuphambanisa amalungelo ethu ukuthi sithole imbiko evela kumongameli uthole ngaphi inombolo zethu.
Isakhamuzi saseBuliriro eHarare uMnumzana Darlington Mazonga ngomunye laye othole lumbiko.
What we are expecting as citizens are not these love letters from Mnangagwa. What we are expecting as citizens is service delivery, jobs, health care.
Asikhangelelanga incwadi lezi kumongameli, sikhangelele imisebenzi ezempilakahle kumuntu wonke. Ukuthi aqale ukuthumela incwadi lezi asizamukeli, sifuna ukubatshele ukuba uthatha ngaphi inombolo zethu.
Ingcishi ezicubula ezombuthazo zithi imbiko leyi ilakho ukuphazamisa amalungelo kaZulu ngoba ikhipha indawo lapho umuntu abhalise khona ukuvota. UMnumzana Themba kuye moyo oyisikhulumeli sababalisi kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uthi limbiko itshengisa ukuba kulokungahlonitshwa kwamalungelo oluntu.
Ezinye zezinto ziyafika abantu zibamangalise kodwa umuntu uyabe seziveza ukuthi yena uyini. Ungabona upresident esebenzisa istatus ukucampaign usele problem enkulu. Kodwa ngikunanzelelayo lapha ukhuluma ngokuthi ufuna ukuchaza imisebenzi eyenziwa uhulumende wakhe. Kanti kunani ukuthi asebenzise loko kuthiwa yisona state of the nation address. Kuvele upresident akumelanga ahambe ekhuluma ngemsebenzi esiyenziwe, imsebenzi yabonakala.
Lokho kugcizelwa ngumnumzana Desire Sibindi, yena othi nxa umongameli kunguye othumela limbiko kuyasolisa ukuba uphiwe ngaphi inombolo zikaZulu.
Ye, khona kuyasimangalisa kakhulu, kuyasimangalisa ngempela ukuthi abahloniphi amalungelo ngokuthumela imbiko engaziwayo lokuthi bayithatha ngayo.
Inhlanganiso ebona ngokusebenza kwentatha lezi ndaba zikhululekile eyemisa Zimbabwe ithi lokho kuthunyelwa kwembiko akukho emthethweni, besithi bazathumela umbiko ngodaba lolo abakade bengakakwenzi iStudio 7 isiya emoyeni. Imizamo yokuthola imbono kahulumende ngalolu daba yehlule ngoba isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana walile ukukhuluma. Ngomnyaka 2018 umongameli Mnangagwa wathumela imbiko efanayo ecela ukuvotelwa okuyinto eyasolwa ngabalwela ilungelo loluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe athi aselumelele ukhetho lalonyaka ngamehlo abomfu kulandela umbiko owethulwe ngumphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ngempela sonto okuthi lolu khetho luzaqhutshwa yiloba nini phakathi kukamhlaka 26 ngoNtulikazi kusiya ku-26 Ncwabakazi. Ukhetho olwedluleyo oluka-2018 lwenziwa mhlaka 30 kuNtulikazi lapho okwanqikilana khona umongameli Emmerson Mnangagwa lowayekhokhela i-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa yena osekhokhela ibandla elitsha ele-Citizens Coalition for Change. Umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva uthi ngaphandle kokuthi iZANU-PF iqilibezele bazanqoba kulolu khetho.
Thina sesilungiselele ukhetho yikho libonile last week, siqale iprocess yethu yokulungisa ke abazasimela ekhansilini dale parliamente lozasimela ngumongameli through iprocess yethu conscious candidate election process. Lapho silalela khona abantu bonke indawo zonke jikelele kuma community ezitaradeni kuma villages khuluma ke la matitsha labo sobhuku lezinduna lamawo veterans besinika imbono yabo ukubana babona ngani ongasimela endaweni yabo ngukansila noma ozabamela edale parliamenti noma ke ozasimela engumongameli. So yikho ke ezinye inhlelo zokulungiselela sesiqeda ukubhala idocument lethu i-manifesto esayilontsha silungiselele ukhetho njalo ke sesilungisa also in terms of ukumeka sure ukuthi inhlelo zethu ziyahamba kuhle ke ikakhulu indaba ze-ZEC liyabona ukuthi ke kule abuse eyenzakalayo indaba zama-phone number aphiwa abantu ke ngamanye ama-candidate okutshengisela ukuthi bale-access to the voters roll. So yikho ke sibhalele eZimbabwe Electoral Commission ukubana sihlangane lapho sibonisane ngendaba ke ye-voters roll njalo ke lezinye zezinto ezifana zilungise ukubana ukhetho ke luyenzwe ngendlela ke esemthethweni.
Kulabanye Siziva abasola indlela elizakhetha ngayo labo abazancintisa belimele kukhetho oluzayo. Bathi bekumele lenze ama-primary elections afana nje laweZANU-PF. Ungathini ngalokho?
Hayi, laba abaningi abakhalayo ngabeZANU-PF izana ngeza kuyakhala ngenhlelo zethu ngenxa yokubana bona they are not part of our movement. Abantu bakithi babakhulumayo iZimbabwe yonke jikelele ukubana thina njengama-community sifuna ukufaka umbono ubana ngubani ngubani ozamela ke inhlanganiso yethu. So leyo principle asikwanisi ukuyilala ngoba yiprinciple evele ebantwini. We are a citizen movement, so i-movement leyo idetemayinwa inhlelo zayo ngama-citizen. Thinokwethu njengoba ukhokhele yikulungisa ukubana ke izifiso zabantu ziyayenzakala, izifiso zabantu ziyaimplimentwa. So yikho libona ke singabile temptation yokuphuma kuleyo ndlela kulowo mgwaqo ngoba yikho ke okufunakala ngabantu. Abantu kheli balokusuthiseka nolwazi, sikhiphe namhlanje i-template le-procedure wamanywa ukuze laba bakade bengazwisisi bahamba njani bebe lolwazi ukubana hhayi angeke sayenza ukuvota kuphela kwabantu abalutshwane, kodwa kufanele ke sibe kwazi ukubana wonke umuntu uyavunyelwa ithuba lokubana ikhulume umuntu ke amfunayo.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wasikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lowake wamela isigaba seinsiza South etalele parlamente olilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo yena othi i-CCC iyazikhohlisa.
Lolu khetho silungelele kakhulu ngoba kwananzela izangithezele ibandla elisebantini libandla eliphila phakathi kwabantu libandla labantu. So izangithezele libandla eliqoqekileyo okuthi loba kubuya ukhetho akunanto esesabisayo ngoba vele sinamalunga azakala ukuthi la ngayizangithezele. So sizimisele ukuthi nangoba isiphi isikhathi babe amemezela ukhetho sizimisele ukuthi singene kulo ngoba silungiselele kakhulu.
Kodwa likhankasa nje baba Nkomo, kuyini elikuthembisa uZulu ngoba abaningi bayakhala bathe kukhetho olwedluleyo labathembisa imisebenzi, labathembisa iZulu nomhlaba, kodwa bathi bayahlupheka sikhuluma nje, kuyini okutsha elikuthembisa abantu?
Izamsebenzi yavela yathembisa kudala ikhululana elide nje ukuthi abantu bazaba into yokuhlala kuhle. Izamthetho lokhu iqhubeka ikhanya imanifesto yayo ukuthi yona vele ufana isebenzela abantu ithuthukise abantu ukuthi abantu baphile ngendlela enhle. Kokwemisebenzi ongakazelela amakhampani esiwabona evulwa minengi imisebenzi esibonisa bakhona imisebenzi ikhona ebantwini abantu bangena baqatsha izinizwe ngezijeleyo.
Abamabandla aphikisayo baba Nkomo bathi ngaphandle kokuthi liqilibezele kukhetho lolu akulandlela elinganqoba ngayo njengezanu PF.
Obviously we bathi bona endlela abaphikisana lathi bathi bona izanu PF yaqilibezela kuyafanele ukugijimela omuntu uzabeyazi ufaka unyawuphambili kalokhu lalokhu akhohlwa ukuthi izanu PF ingena kulolu khetho bele libandla labantu bangabothi bangadliwa uma behluwa badliwe umuntu ngoba vela abona ama-factors kanti zakhulumela nge-opposition abanye bangonamela ama-factors. I-ZANU PF libandla elikhulu elama-structures, i-ZANU PF libandla eliziqinile of course azingeza ukuvimba ukuthethiswa kumbe ukuchothozwa.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga le-ZANU PF njalo wake waba ngumeli we-Insiza South edalele parlamente. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ngabe abalandeli bezanu PF abachaphazi inzuzo yomsebenzi wokuthengiswa kwegolide njengalokho okuvezwe ifilimu yomsakazo we-Al Jazeera, uhulumende uveza kuba le mali eyanela ukuhlawula ababalisi iholo abalifunayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Teddy Chris, udaba lwe-Al Jazeera lusivezela enye indlela esitshengisa ukuba laba bantu esibabekayo ukuthi basikhokhele bahleli besitshontshela. Ngingakaphenduli okugcweleyo nge-Al Jazeera, umgabe kwelinye ilanga wavuka esithi kule 15 billion engasabonakaliyo yayingeyamadamu. I-Al Jazeera lamhla isitshengisa ukuba iZimbabwe njengelizwe iyenelisa ukukhiqiza igolide elingasinikeza imali engange 5.2 billion ngomnyaka. I 5.2 billion ngomnyaka evela egolideni nxa ifidelity ingasetshenziswa lokho esikubona kusetshenziswa iyenelisa ukuholisa izisebenzi zikahulumende okweminyaka eminingi kakhulu, ibaholisa $1,260 ngenyanga. Thina njenge-Atuz lamhla sithi ophathekayo wonke kudaba lwe-Al Jazeera, kungabe kungu-ambassador at large, kungabe kungu-president, kungabe kungumkati, kungabe kungomunye umuntu nje, kodwa umuntu ophathekayo kunkohlakalo yokuthi agezise imali engcolileyo esebenzisa umnotho welizwe, kasixolele njengelizwe ukuze imali yegolide inikeze abantu abaqondileyo. Ngezinye indlela esizama ukukutsho ukuthi umongameli nxa ephatheka kulento ungcole kakhulu, asikho isidingo sokuthi avuke engumongameli.
Manje njengenhlanganiso lina lithi kwenziweni ngalolu daba.
Njenge athuzi udaba solu bekwe dandalala. Abantu yibo sokumele basukume bazikhangela ubuya ngaba yibo bona bakhangele ukuthi abantu ababili, abantu abathathu, abantu abahlanu bathola okungakanani. Ngicela ukuthi ngingakakhulumi okukhulu. Okusethusa kakhulu ukuthi abantu abaphatheka kulolu daba ngabantu benkonzo, ngabantu bamachurchi. Osokuza sivezela lamhla ukuthi amachurchi la ukuvuke khona emaningi kangaka yiwo asitshontshelayo. O-president labo bafuna ukuyasebenzisa amachurchi wona la ukuze betshontshe. Asimfuni u-president otshontshayo, asiwafuni amachurchi atshontshayo. Abantu bakankulunkulu ngabantu abayesaba umlimi. Kungenxa yani behuquluza igolide elingaka liphinde besibuze ukuthi sizayenzani? Thina njengenhlanganiso ke-Athuzi sithi abantu kabasukume balwelwe okungokwabo. Umkhankaso esizawuqalisa wokulwela lolu inkohlakalo enkulu kangaka uthi wona hashtag MyZimbabwe 2 Moyo Themba kuye Athuzi Boksitese.
Umnumzana Themba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAthuzi. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba umnumzana Donald Trump yena owayengumongameli weMelika ukhangelelwe ukuzihambisa emapholiseni kusasa kulandela okwethulwe inkundla ye-Grand Jury eNew York ethi kumele athonisiswe ngamacala awetheswayo. UTrump ubikwa esetheswa icala lokuhlawula ocatshangelwa ukuba wayengumakhwapheni wakhe unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amathathu amadola eMelika $130,000 ngesikhathi ekhankasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016. Igqwetha lakhe umnumzana Joe Tagopina utshele abezindaba be-CNN ukuba kaliqedakali icala aletheswayo. UTagopina uthi uTrump ukhahlanyezwa njengoba ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademocrats bathi uTrump kumele amiswe emthethwandaba ngoba wephula imithetho yokhetho. Owayephethe iDaleli House of Representatives unkosikazi Nancy Pelosi uthi uTrump kumele athoniswe amacala awetheswayo njengomuntu wonke weMelika. UTrump uthi uzakhuluma ngodaba lolu esuka emthethwandaba eNew York. Ubikwa elakho ukwetheswa amacala ambalwa agoqela elokuqhuba amabhizimusi yakhe ephambana lomthetho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Indaba kaTrump le njengoba vele esele uTrump ngu-former president we-United States of America. Indaba yakhe ukubhadala lapha upolistalo before ama-elections ya-2016 former presidential election anjalo lapha awina khona. Yabona lapha nxa sikhangela umumo lo we-America lwabazwekazi amanye ikakhulu e-Africa la. Akunanto etshiyeneyo kakhulu ngoba ungakhangela e-South Africa la uJacob Zuma wabotshwa wagwetshwa wayejele ephume ukuba ngupresident esephumele ukuba ngupresident. Yabona i-institution leyana isikhundla sikapresident sona ngapha kwezinye izigaba zomhlaba emazweni e-Africa la mhlaba yonke jikele izisekelo zombuso wamazwe la amaningi ziyavikela umongameli nasesihlalweni ukuthi engatholisiswa engabotshwa. Kodwa nxa esephumile esihlalweni uyatholisiswa njengayena le eZimbabwe ikhonsekisekelo sombuso. Umongameli ubavele ngumuntu ongabotshwayo ongathwali nxa esesihlalweni. Kodwa engaphuma esihlalweni lapha nxa kulamacala ayenzakalayo amanye izina ngakabe umongameli uyatholisiswa ngawo amacala ngalawo.
Lapho babagawule utsho ukuthi kuyahambelana lakhonokho okwenzakala kuwaye ngumongameli uDonald Trump.
Ja, khonokho kusho kusenza uTrump ukuthina wenza amacala lana vele ngakabe ngupresident lapha waphuma kathesi vele amacala lana anjenganala sebemlokuza ngawo sebemlandelela ngawo. So akumangalisi lokho okwenzakalayo ku-America, into enzakala emhlabeni jikelele njengoba kunika isibonelo se-South Africa ukuthi uZuma wathi sephumile laphana anje wasimbonile uZuma laphana umnyaka lwana esesiyajele ejele konke kukhona khonokho la khona apha eZimbabwe kunjalo ukuthi umuntu naye sengwesephumile kuba ngumongameli uyatholisiseka uyabupheka uyenza yonke into enjela naleyo konke kuyenzakala so asonto yokuthi ngise-America kuphela amazwe wonke jikelele alakho khonokho umongameli ovikelwe nxaesesikhundleni but nxaesesikhundleni sakhe kwamba lapha avikeleke khona kodwa nxaesephumile esikhundleni usetholisisekayo ngendlela yokede yokala
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELePoland libika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uza kwethekelela lelo lizwe ngolwesithathu ukuyakhulumisana lomunye wakhe umongameli Andrzej Duda. UZelensky ubikwa ezahle athathe lelo thuba ukuhlangana labadabuka kwele Ukraine ababaleka kwele ababalekela kwele Poland ngemva kokuhlaselwa kwelizwe labo ngele Russia. Iphephandaba le-The Financial Times libika ukuba iziphathamandla zakwele Russia seziphume ijumo zithathela abezomvikela labaqondisi bamankampani kahulumende ingwalo zabo zokuhambisa ezama-passports zisesabela ukuthi bangabaleka elizweni kumbe ukuvukela uhulumende kumbe ukupha ulwazi oluqakathekileyo lwezomvikela kuzidazelizwe. Inhlanganiso ezimela izisebenzi eZimbabwe zikhuthaza izisebenzi ikakhulu lezo ezikumisebenzi ongangena zidivane lengozi yokuhlaselwa ichefu ukuba ziqinise umkhuba wokuhlolwa isikhathi zonke zizivikele kulolu dubo lungakadali umonakalo kumpilakahle yaso. UMark Peter Ntambe uyalandisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Japheth Moyo uthi eleZimbabwe liyazama ukumelana nalolu dubo kodwa izisebenzi kumele zihlale ziqaphele zivikele impila kahle yazo.
Labo aba-exposed kuma-chemicals athize kungaba nabantu abasebenzisa kuma-factories manufacture ama-chemicals, kungaba nabantu abasebenzisa ama-chemicals ngokwawo, kungaba ezingadini zilapho emaplazini.
Uqhubeka ethi imithethile ihlasela isebenzi ngendlela etshiyetshiyeneyo njalo lokhu kaninginengi kusuka kubonakale ngemva kwesikhathi esithile noma esefike kwisikhathi sokuphumula i-retirement.
Siyakwazi ukuthi amanye ama-chemicals anga-affecta imuli, amanye ama-chemicals njalo anga-affecta umuntu ngaba inzalo yakhe, ama-chemicals anga-affecta abantu ke into eziningi ezitshiyeneyo. Yikho sikhuthaza ukuthi izisebenzi kufanele ziyehlolwa.
Uthi kuyikho kuqakathekile ukuba izisebenzi zilumukiswe ngalolu daba lokuhlolwa zikhathi zonke ngoba abanye behlaselwa kanje esasebenza eze eyabona esegula ngesikhathi esesekuphumuleni noma esechiye umsebenzi kube nzima ukuba ehlawulwe. Ohluza ezentuthuko yomnotho uDokotela Prosper Chitambara uthi izisebenzi ezilempila kahle ziqakathekile kakhulu kuntuthuko yelizwe lomnotho walo. Ethi ukutholisa kwemvikelo kwezempila kahle kumuntu wonke lakho kungaba licebo elihle. Okhokhela inhlanganiso emela izisebenzi zemigodini ye-Mine Workers Union Zimbabwe, umnumzana Sylvester Mshayike uthi lolu dubo abalubona kakhulu kulabo abagebha ezenjiwayo ngaphandle komthetho bezimele.
Amakhorokhoza yiwo abasebenzisile ukuze ama-chemicals bengela mvumo ukuthi basebenzise kodwa amamayini amakhulu bala ma-license akuthi bazivumele ukusebenzisa ama-chemicals lakho anayo imithetho abayilandela yona ukuthi basebenze kakuhle.
Uthi lokhu yikho okumele isisebenzi sinye ngasinye sikulandele sibone ukuba sivikelekile.
Izisebenzi kumele zilokhu zilandele umthetho. Akukho umuntu abambile ukuze nama chemicals engela mvumo.
Inhlolisiso yaqhutshwayo phezu kwalolu daba ngengcitshe esijejeneyo ezigoqela uMnumzana Natshi lo Kasilo ikhomba ukuba kulizwe elifana leZimbabwe eliyamele kwezokulima lemisebenzi yemigodi kumnotho walo kuba lo kusetshenziswa kwemithi elakho ukuphazamisa abantu efana lama-pesticide lesetshenziswayo kokuthiyeneyo. Omushayike uthi abemba bezimele bagcineke besebenzisa imithi efana le-mercury lama-acid besemba ikakhulu igolide okubangenisa ke kudubo olufana lalolu. EleZimbabwe lile mithetho elawula amakhampani ukuba avikele izise benzi emihle njalo laveza umthetho we-statutory instrument ngomnyaka ka-2020 wokuvikela izisebenzi zemapulazini ukuba zingahlaselwa yitshefu ngesikhathi zithela imithi yokuvikela izilimo kuzinanakazana esitshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntande.
Kwezemidlalo, inkokheli yenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kwenguqu ezifa emiswa umsebenzi siphikise inkulumo kamphathi Ntambo wezemidlalo uKirsty Coventry ayethule edale lephalamende kunsukwane ezedluleyo ayokuthi kule mali engena kuzigidi lezigidi eyacatshayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli ngemva komhlangano wabawubize esigodlweni iHarare namhla isiphathamandla esasikhangele ingcebo zenhlanganiso yezifa uPhilemon Matshana uthe umphathi Ntambo wezemidlalo uKirsty Coventry ubaninda ngodaka bona bemsulu akuzo zonke izinto okuthiwa baziphazamisa.
Taragiza vatori vona vanga varipo kuti isusu mari yatakapiwa kuzifa i53,000 apa
sitshengise intatheli izindaba ubufakazi obokuthi thina imali esayiphiwayo yinhlanganiso yeSports and Recreation Commission yi 53,000. Sibakhombise incwadi zebhanga ezitshengisa ukuba yangena iyimalini kanye lokuthi yasetshenziswa njani ngo-2019. Sibatshengise ubufakazi obenhlolisiso eyaqhutshwa yibo abe-SRC singikho thina eyokuthi imali ezaphiwa kumnyaka emithathu yi-86,500 kuyimali yakuleli ARTGS. Injongo yethu bekuyikwazisa uZulu ukuba akula 2 million esayiphiwayo thina.
UMatshana uqhubekele phambili wathi akusilo qiniso futhi ukuthi eleZimbabwe kalikhathali loba lingabuyelanga ukuba lincintise kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokuqondisa kweFIFA.
Imenyaya nje ukuthi uFIFA kwanokuza abantu chathi sikuda
kuzo. Olunye udaba ngolokuthi vatshela abantu ukuba asifuni ukubuyela kuFIFA. Kodwa lelo ayisilo qiniso ngoba ngomvulo odlulileyo bebencenga abeFIFA besithi kukhona inguquko esesiyenzile kodwa batshele ukuba kumele baqale balandele lokhu abakutshelwa kuncwadi eyalotshwa ngoNhlolanja 2022.
Inhlanganiso yeFIFA yatshela abe-SRC ukuba ilizwe leZimbabwe lizavunyelwa ukuphenduka libe yingxenye yeFIFA nxa kungabiselwa ukamambo labanye bakhe. UMatshana uthi kuyisifiso sabo ukuba ugatsha lwezemidlalo ludinge ingcitshi ezizaphenywa ukuba leyo mali izigidi ezimbili zamadola aseMelika ukuthiwa bayintshontsha yalobela ngaphi.
Saka kana munhu mkhulu achiramba achala takapa
njengoba umuntu omdala ehlala esithi kulezi gidi ezimbili ezaphiwa inhlanganiso yezifa lathi sithi akudingwe abafundele umsebenzi wokucwayisa ngezemali baphenye ukuba leyo mali yayangaphi njengoba phela thina asizange sibone. Kodwa yena umphathi Ntambo uthi unesiqiniseko sokuba wayibona ukuphuma wayo.
Ilizwe leZimbabwe limiswe yinhlanganiso yeFIFA ukuphatheka kunhlelo zayo nyakenye ngemva kokuba benhlanganiso ye-SRC betshaye indiva inkuthazo yokuba akumelanga bangenele ekuqhutshweni komdlalo wenguqu. Lokho ngemva kokuba inhlanganiso ye-SRC imise umsebenzi inkokheli kaqamambo yisethisa amacala agoqela ukungaqhubi kuhle umsebenzi wokuchaphaza imali kanye lokuhlukumeza unompembe besifazane. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanjini.
Kwanele Olive valelisayo ngontungamili nkomo likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk silale.